Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eMisa Zimbabwe iqhuba umkhosi wokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafizi njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondiso zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe lamhlanje imanyene labo hlangothi lwezemfundo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations Educational Science and Cultural Organization UNESCO kanye labakuhulumende emkhosini wokunanza ilanga lentatheli izindaba ele World Press Freedom Day owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Emkhosini lo intatheli izindaba ziveze inkinga ezibhekane lazo zokungatholi inkululeko epheleleyo ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lodubo osoludalwa zindaba ezingela qiniso eziphuma enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini lokuncipha kwamathuba emisebenzi ngezindaba eziphuma ebulenjini i-digitization. Umabhalane omkhulu kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obekhona emkhosini wanamhlanje uveze ukuba uyajabula ukuba uhulumende lentatheli izindaba sebesiba lobudlelwano obungcono kusukela kuminyaka emine edlule. Uqhubekele phambili ethi udubo olukhona ukuthi iCOVID-19 iphazamise ukwethulwa kwemibiko ngendlela eqondileyo yabulala intatheli izindaba ezimbalwa njalo baphakathi kokuqondisa imithetho ephazamisa ukusebenza kwazo. Umnumzana Alikhi Ncube ilunga lekhomishini elawula umsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe Media Commission uthi kubalulekile ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile besebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
I think kuqakathekile ukuthi sibone ukubana iWorld Press Freedom Day lilanga lapho esithakazelela khona ukuthi hayi intatheli zezindaba zikhululekile ile ukuthatha indaba lokusakaza konke lokhu ngibona kulilanga eliqakathekileyo and ukusetshenziswa kwemitshina yesimanje manje yinto eqakathekileyo. Kodwa into yonale yokusebenzisa imitshina yesimanje manje kumele abantu beqaphele into eziningi ngoba ilakho ukuthi eminye imibiko engayisiloqiniso iphaphatheke kakhulu, so kumele isetshenziswe ngonanzelelo.
Umbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology laye eyintatheli izindaba unkosazana Andile Chuma uchasisa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
I-World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu khathesi sikhuluma nge-digitization ngoba kumele sibe kwazi ukuthi nxa i-content kumbe i-production ukuthi ama-journalists kumbe intatheli izindaba zisafe kangakanani online lokuthi i-content yakhona ivikeleke kangakanani.
Intatheli izindaba unkosi khona Dibiti uthi indikimba yalonyaka iqhakathekile njalo ihambisana lokusebenza kwezebulenjini.
World Press Freedom Day, yama commemorations, I think it's a good thing. What is this? Bala, Wulengine, internet. This kind of good corner, Gulama threads, this what all because of the internet. Because I told questions, Katunga publisher anything or give an update about what is happening. You are likely going to Gulo Utai, Gurakasha, Gulo, there's this team on social media. Utu Avandua Ragasha, and based on a political perspective or inclinations. So, Konkano gets affected in our journalism work because there is no freedom after conversations on social media.
Umqondiswe amakhosikazi media unkosikazi Sibusisiwe Bebe uphatha udaba lobuhle lobubi bokusetshenziswa kobulembu ekuthapheni indaba.
Sanje uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi khona umama bakhangelele kakhulu ukuthi ilizwi labo lizwakale through ama virtual and digital spaces ngoba sokwehlile kwezinye indawo. So khathesi ngoba sesizibloggela sesizingenela kubo Twitter kubo Facebook lathi sesizwakala ukuthi le micabango silembono kodwa kukhona ukuhlukumeza kwabomama okwenzakalayo akuveli kuphela kubo hulumende kuvela la kwabanye bethe siphila labo baba lezinye izinto nje njalo so sikhangelele ukuthi njengokubuthana not just as ilizwe leZimbabwe athezi region yeAfrica ukuthi sikhangeleke ukuhlukumezeka kwabantu abasebenzisa ikakhulu intatheli izindaba abasebenzisa ama digital spaces thina njengabo mama siphathe kanjani lathi lizilethu kumele lizwakale.
Ilanga le World Press Freedom Day lalonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi journalism under digital siege. Kusasa uhulumende uzakuba lomunye njalo umkhosi wokunanza leli langa ekolitshini le National University of Science and Technology. Loba nje leli kolitshi lifundisa intatheli izindaba kodwa alikabi lomsakazo okuludaba olungaphathi kuhle intatheli izindaba eZimbabwe. Intatheli izindaba zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqonga kwendleko yokungena ebulenjini lokungasebenzi kahle kobulembu oluqunywa mahlayana ngohulumende kungaba lokungahlaliseki elizweni. Zikhala njalo ngobunzima bokuthola ulwazi kumbe ingcazelo kuziphatha amandla zikahulumende ngokuyabe kusenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi kulobuyanga obesabekayo elizweni. Ezinye izikolo zikhweze imbadalo yamafees njalo lentengo yempahla yokugqoka abantwana besiya esikolo isikhuphukile. Kwezinye izikolo esifana laseFalcon kobulawayo sibikwa sikhweze imbadalo yedlula isigidi esisodwa 1.2 million Zimbabwe dollars ngetem inye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi izikolo zivulwe abantwana bahambe kanye kanye ngemva kweminyaka emibili kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele amatitshala ebikwa isithi nxa engakhwezelwanga iholo lawo azaqhubeka engayi emsebenzini ngemfanelo. Sixoxele umzali umnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Abazali abaningi batheneka amadolo abanye basala bekhakhamele ngendlela izinto ezikhwele ngayo la ngendlela imali yezikolo eqanise ngayo. Konke khona kokuveza sobala ukuthi umkhonomi welizwe leZimbabwe ngumkhonomi ogxilwe kakhulu ngoba singathi ulawula kakhulu ngumkambo omnyama. Kungaqansa ke ama rates khona ngale kumbe imali indlela etshintshwa ngayo khona ngale umkambo omnyama izinto zonke ziyeqazime lapha naziqanise. Okungakho ke okuveza sobala ukuthi intengo ezitolo ephathana lezinto zokufunda bezokuncedisa abafundi kanye lama school fees lawo ahle aqansa kukhangela ukuthi nxa kuyikuthi imali befakwe ngemali yeMelika emkambo omnyama isimi ngayiphi indlela. Konke khona kana ke kokudala imithelela lesiyibonayo kulomthelela omkhulu kakhulu. Uzafica ukuthi abadala abaningi sebethwele ijogwe elinzima abazali sebethwele umthwalo onzima kuyamele bahlawule imali eyesabekayo nxa sikhuluma ngemali yeZimbabwe njalo ibe imali eyesabekayo nxa besithi bangene ezitolo bethenga lezo mpahla ezifunwa ngabafundi. Bamadolo nzima lanxa bezabafuqela kusasa nje ezikoleni iningi labantwana lizabe lingabhadala. ngabhadalanga school fees iningi labantwana lizahamba kuma boarding schools lingena lithwele imithwalo kumbe lingela imali eneleyo ukuthi ihlawulwe kumbe lokho kumele bakuthwale nxa behamba esikolo konke khona konke kungumthelela ukuthi kumbe kuyisiboniso sokuthi ilizwe leZimbabwe lilawulwa kakhulu ngumkambo omnyama bangakhweza emkambo omnyama izinto zonke ziyaqanda
manje ngokubona kwakho akusoze kube labantwana abaningi na abesikolo abazayehluleka ukuthi bayefunda ngenxa yomumo onalo
abantwana abaningi abavela ezimulini eziningi eziswelayo aziyikwenelisa ukuthi zihlawule lezo nhlawulo ezifunakalayo ezikolo siyakwazi ukuthi umkhonomo weZimbabwe umkhonomo labantu abazisebenzayo umkhonomo wabantu abangelaqiniso lokuthi bazathola ni imali njengoba nxa uzisebenza kakula guarantee yokuthi imali uzayithola nini wonke khonoko kubangela ukuthi abantwana babe yibo aba affected kakhulu sokusephula kisekelo sombuso nxa sikhangela ikakhulu usection 75 76 77 ezikhuluma kakhulu ngezempila kahle ngezemfundo la kutholakala kwamanzi konkanza afika ukuthi ezemfundo yizo esezi affected kakhulu ikakhulu nxa sikhangela abantwana ngenxa yokuthi umntwana ulelungelo lokuthi ahambe esikolo ngaso sonke isikhathi kungazi kwaba lezi zinto ezimvimbayo ukuthi aye esikolo kodwa nxa kuyikuthi school fees esitheza qansa sokuza kutsho ukuthi abanye abantwana sebezavayelwa ngaphandle kanti ibe ke isekelo sombuso sithi i-education must be accessible and affordable konke khonokho kukhomba sobala ukuthi umnotho welizwe nxa uthe wantengantenga ngendlela esiwubona ngayo ikakhulu nxa ulawulwa umkambo omnyama lokho esikubona kathesi izimuli eziningi ziza kwehluleka ukuthi zihambise abantu babo esikolo ngoba siyakwazi ukuthi ziyathi zivulwa nje kuyabe kumele ukuthi abantwana bakhokhe ezikolo ukuze izikolo azosebenzi ngokuqondileyo ngoba siyakunanzela ukuthi uhulumende sowathatha wazigoqela izandla zakhe wamalaphana wabukela ukuthi abazali bona kumele kube yibo abakhangelane lezi zikolo kodwa ke silethemba lokuthi njengoba kumnyaka ozayo kuthe imfundo kuthiwe imfundo yangaphansi imbele yaphansi ugrade 1 ugrade 0 kumbe sitho ECD kusiya ugrade 7 uhulumende uthe kuzokufundwa mahala khangele ukuthi abazali mhlawumbe bazancedakala khonapho njalo abazali bangaze bakuthatha njengento encane labo bahle baku-implement bona kumnyaka ozayo umntwana kusho ukuthi kumnyaka ozayo onke weprimary kasozabhadala ischool fees uhulumende njalo umongameli bakhuluma njalo abeziphatha amandla ezikhangela iingatsha ezijiyeneyo zikahulumende ngakunjalo-ke kutsho ukuthi kungaba lobubelo kodwa-ke laba abantu kabasukumele phezulu bahle babe yibo abaku-implimentayo bona kumnyaka ozayo ukuthi umntwana eprimary wonke kuthiwe kasozabhadala so asikunanzeleni khonoko sikhangele ukuthi abantwana bazaba lo dubo lokuthi bathathe ngaphi imali leyo kakhulu from ema-secondary kusiya phezulu ngoba siyakwazi ukuthi lezi mali zakhona zazoziqansile nxa umntwana lokho eqansa ngemfundo esiya phezulu
umnumzana Thembelani Dube ngumzali njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kubulawayo Amalunga ambalwa awedale lePhalamende eleMelika eleUS House of Representatives agoqela umlawuli walo unkosikazi Nancy Pelosi asekwethekeleleni kwelePoland lapho ayexoxisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokunceda eleUkraine okulempi leleRussia. UPelosi labanye bakhe bakhangelelwe ukuba baphume lenkuthazo yokuthi eleUkraine liphiwe olunye uncedo lwamabhiliyoni angaphezu kwamachumi amathathu $33 billion yokuthenga izikhali zokulwisana leRussia lokunceda iziphepheli. Okwamanje abantu abedlula izigidi ezilichumi lambili 12 million sebebalekile emizini yabo kwele Ukraine njalo abanye sebebulewe libutho lakwele Russia. Inhlanganiso yezindaba i-Associated Press ibika ukuba phose inkulungwane ezingamachumi amabili zabantu 19,000 sebebulewe libutho lakwele Russia eMariupol kuphela. Abaningi njalo asebebulewe kwamanye amadolobho baphoselwa emagodini ama-mass graves. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomqondisi lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party.
Ukwenza kweMelika akusoze kuqede impi ese-Ukraine. Ekuqaleni vele yibo abahlongoza lempi phakathi kwe-Ukraine leRussia. Kanti ke vele akuso-Ukraine esempini yi-NATO elwisana leRussia. ngoba iNATO ifuna ukubhidlisa iRussia ibe isisenza umhlaba wonke ube ngaphansi kwayo iMelika ngoba amazwe aseEurope aphethwe yiAmerica through iNATO.
Siyabona kulabanye ke abathi iMelika iyazama phela ukuthi ilungise udaba lolo njengoba ubona ke amalunga edale leCongress ekhona ngale ke ePoland akahamba phela kuna ngale ke eUkraine. Kodwa ke abaphehli nje ukuthi kugcine kusiba lempi enkulu yini kuna ngale.
Akusimangalisi ke ukubona abakhokheli beCongress kumba amalunga eCongress esiya eUkraine. Lokhu behlokoza, befaka izikhali, befaka ibutho ngansithe ukuthi lincedise iUkraine. Sibe silokhu sitshelwa ukuthi ngabantu makhaza beUkraine abalwa leRussia. Kodwa kusaziwa ukuthi Russia ilwa leNATO. Ukuze impi le iphele, iNATO kayiphume iphele eUkraine ukwenzela ukuthi kube lokuthula emhlabeni. Siyabona intengo yefuel, lentengo yempahla isisiyaphezulu ngendlela iNATO enza ngakhona eUkraine. Kabaphume eUkraine, iUkraine ingabi lilunga leNATO, kube lokuthula e-Eastern Europe.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla eliphikisayo eleZimbabwe Communist Party. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela udaba lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ngaphambilini kokunanzwa kwelanga labo ele-World Press Freedom Day kusasa. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi kumele ilizwe liqinise iziqondise zokuvikela ukulimala kumbe ukulahlekelwa impilo kwabantu besemsebenzini. Lokhu zithi kungaqala ngokuxoxisana phakathi kwezisebenzi emisebenzini etshiyeneyo lohulumende ukuze kuphunywe lamacebo okubumba lezo ziqondiso zokuvikela izisebenzi. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ukuvikeleka engozini lenhlala kahle zisebenzi, umanyano wenhlanganiso yezisebenzi kweleZimbabwe or Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthi bakhangelele ukuba kungabi lo muntu ngisho lo yedwa ongabe etholakala elimalela emsebenzini kumbe elahlekelwa yimpilo esebenza. Unobhala jikelele wale inhlanganiso, umnumzana Jafet Moyo, uthi kuyadanisa ukubona ukuthi lanxa eleZimbabwe lathola uzibuse lokhe singakafiki kulelo banga njengelizwe.
Njengoba ndisitsho, sibona abantu lokhe bengena emahofisini ethu, abanye bengalazandla, abanye bengalanyawo, abanye bengalamehlo, belamanxeba amaningi athize abawathole besemsebenzini.
Umnumzana Sylvester Mushaike ongumabhalane wenhlanganiso yabakumsebenzi wezokwemba e-National Mine Workers Union Zimbabwe uthi babhekana lodubo emigodini emincane esisanda kulezi nsuku nxa uqathaniswa le migodi emikhulu ekhanya ilandela indlela ezidingakalayo nemithetho yelizwe kuleli yokuvikela ingozi emsebenzini.
Abantu bayalimala kaba hanjiswa kan esibhedleleni kumbe balokhu ze ama records abo aseni ahanjiswe lokuzeni enasa kutsho ukuthi laba bantu kabatholi uncedo ovela kunasa.
Umoyo uqhubeka ethi konke lokhu kubatshiya bedidekile njengesisebenzi, ethi kuningi okumele kwenzakale ukuze umumo uguquke ube sesimeni esihle esamukelekayo sokuvikelwa kwezingozi emsebenzini.
Esingathanda ukutsho ukuthi kuningi okufanele sikwenzeke ukuze sivikele phela abantu ezingozini. Kungaba yimithetho engenza ukuthi kungaba nabaqhatshi bebona ukuthi ama budgets abo ayakhangela ke ukunqabela ke ingozi. kungaba kusemamayini, kungaba kusemafactories, kungaba kusemaofisini. Lokufundisa njalo zona izisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso yabazisebenzayo eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, CHIA, ekhokhela njalo inhlanganiso yeStreetNet International etholakala emazweni edlula amathumi amahlanu lambili 52 emhlabeni jikelele. Unkosikazi Lorraine Ndlovu uthi bona bazibona bechiwa ngaphandle, kanti abantu abanengi bengabantu asebephila ngokuziphandela bengaxhatshwanga ke ngumuntu beku-informal sector eZimbabwe. Ethi kuyadingakala ukuba kube lokukhulumisana lomphakathi emisebenzini yengatsha ezijene okuthiwa yi-social dialogue egoqela kolabo ukuze lolu dubo luphele.
Singakhangela i-social dialogue kaningi, kuhlangana uhulumende, abaqhathi nezisebenzi eziqhathiweyo esingathi ngama-formal workers, ukuthi bacoxe bexoxisana ngokuthi babumbe imithetho kumbe khulume benze izinqumo ngendlela yokuphathwa kwezisebenzi lemisebenzi. Ingxoxo lezi azivamanga ukugoqela abantu abazisebenzayo abangachatshwanga abanjengathi. Sihlezi sika phandle, kodwa xa kukhulunywa la lokusiphathayo kumbe okusithintayo kuyakhulunywa kulelo daba, kulezi zindaba.
Senelisanga ukubamba umqondisi wohlangothi olubona ngenhlala kahle kaZulu, National Social Security Authority, ukuthi achasise abakwenzayo kulolu daba. Kodwa isikhulumelisa lolu hlangothi uMnumzana Tendai Mtsekwa usazise ukuba lonyaka baqonde emajawundeni eGwanda beqinisa umkhankaso wabo ohamba ngendikimba ethi sisonke asisebenzele ndawonye ukuqinisa ukuvikeleka lempila kahle emsebenzini. Act together to build a positive safety and health culture. Abezethithi ubathi kuqakathekile ukuthi zona izisebenzi zitholise imfundiso enelayo yokuvikela ingozi emsebenzini ukuze zizivikele, ziphinde zivikele labanye ezisebenza layo, zilolwazi njalo oluqondileyo lokusetshenziswa kwemitshina okungasoke kudale ingozi. Imitshina esetshenziswayo bathi layo kumele ithuthukiswe ngoba ekhona manje isimidala kakhulu, isiyingozi ngokwayo. Inhlanganiso yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, ithi kulesilinganiso esingaba kuzigidi eziphezu kwezimbili 2.3 million zabesifazane labesilisa abalimalalo kulahlekelwa yimpilo engozini zasemsebenzini kunye lemikhuhlane abayibamba-ke besemsebenzini. Bethi inani eliphansi elinikezwa ngabanye abaqhathi kundawana esijeneyo kungatsho ukuba inani eliqondileyo sibili lingabe lisedlula lapho. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umfelokazi wesizalwane seZimbabwe esabulawelwa kwele South Africa, uElvis Nyathi, unkosikazi Nomusa Chuma uthi amapholisa athi kumele aphenduke eJohannesburg enkambeni yabo lapho okumele atshengiswe abantu abafika phose amathumi amathathu abacatshangelwa ukuba babulala umkakhe. UNyathi wabulawa ngesihluku egongodwa ngamatshe eqede lapho bamtshisa waze waba ngumlotha ta elokijini le Deep Blood kwele South Africa ngenyanga edluleyo. Intatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisasbanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umathuma uthi kasakwazi lokuthi enzeni yena esakhala umkakhe ngoba amapolisa weSouth Africa athi kumele abuyele ayekhomba abantu ababotshiweyo acabangela ukuthi yibo babulala umkakhe lanxa wabatshela ngaphambilini ukuthi kabazi.
Abangifonele nje bathi ngiyafuneka lami ukuthi ngizodeka kulabo abantu abalanjiweyo ukuthi nxa ngingathola ukuthi ngiqambe engimaziyo, but mina ngendlela yokuthi labana abantu anzayo babone kahle ukuthi ngobani, so angiboni ukuthi ngizokhuluma ngizoqamba bani. Ngoba kwakusebusuku futhi angeke ngikhona ukuthi ngithi lo nguye ngoba lami babengarasa bengitshaya, so anzange ngibabheke kakhulu nasefesini ukuthi ngabe ngobani. Ngendlela engabona ngayo beseza umyeni wami, angiboni ukuthi ngaba nesifiso sokuthi ngifike eSouth Africa mina, ngoba namanje ngisazi ubuhlungu ngento eyenzakalayo.
Uqhubeke ethi lokhu ehlulukelwe ngesehlakalo sokubulawela umkakhe. Ubonga loZulu ngokumncedisa kunye lohulumende weZimbabwe omnika amadola eZimbabwe apho sekafike isigidi 960,000 RTGS ozinkulungwane ezintathu zamadola aseMelika US$3,000.
Siyahamba khona ihulumende layo undincedisile ngiyitholile imali. Hayi akukho okunye okunzima engakhuluma kodwa hayi umzimba wona ngokungathi awukho right, amphilanga kahle. Ya khona i-counseling iyafuneka. Yafuneka ngoba into elada vele ayipheli kini engayibona ayipheli. Nokuthi nje incediswe lami ngiyakhe ngibe nendawo yokuhlala labantwana. Ngatholele ukufunda.
UMathuma uhlala lezihlobo zomkakhe kunye labantwana abane elokitshini lenkulumane koBulawayo. Lapha bahlala khona baminyene ngakho ke isifiso sakhe ngesokwakha umuzi ahlale labantu bakhe ekhaya. Kepha ucela uZulu amncedise akhe umuzi.
Isitendi sami sisentaba zinduna. Ya khona ongabe losizo ukuthi basincedise hayi singajabula kakhulu. Singajabula kakhulu lathi ukuthi sincedise sithole ukuhlala lathi sicatshise amakhanda labantwana. Ngibonga lalabo bonke abancedisileyo, ngibonga konke le family yakonyathi nabomalume abancedisileyo. Ngiyacela ukuthi labantwana la kumele be esikolweni bedingele izindawo bebhadalelwe isikolo, abanama-uniform abalani nokuthi bayakhele indawo yokuhlala.
Umama mncane kaElvis Masibanda onguye ogcina uMathuma uthi umalukazana wakhe kaphilanga kuhle kudingeka ukuthi asizwe ngokuphangisa.
Hayi umalukazana hayi umzimba uthi kawuzakuhle ubuhlungu nje ubuhlungu umzimba. Asazi ukuthi le counseling iyafuneka le lakho ukuthi nxa ulosizo lokuthi engahamba kudokotela ngahamba lakho kuyabe kulunga. Ya umuzi ufuna ukuwakha sibili ufuna ukwakha umuzi ukuthi ehlale labantwana. Siyakhe sibili bahlale kuhle labantwababo.
UMathuma uthi uyesaba ukuba ebhekana nababothiwe laba ngoba balakho ukumsusela amanqe njalo kababonanga kuhle ukuthi ngobani ngoba isehlalo lesi senzakala ebusuku. Uthi kasozabuyela eJohannesburg loba kungenzakala ukuba laba bantu bakhulule ngamaphoyisa enxa yokuswelakala kobufakazi. Umkakhe Mnumzana Nyathi wabulawa izizalwane zeSouth Africa ngenyanga ephelileyo zimethesa umlando wokuthi ngowaseZimbabwe kabuyele kibo. Bamtshaya ngamatshe bamtshisa wafa kabuhlungu kaNyathi. Ngimele Studio 7 igavana mngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Laka Premier Soccer League, iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos lemiklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye ngemva kokunqoba elikwenzele wawangethuka 1 ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba selikhokhela ngemiklomelo emibili ngemva kokuba eleChickenini libe ngujikelobhanqa 1-1 leli Highlanders ngensonto. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leChickenini uJoey Antipas uthi ulethemba elokuba bazasivala leso sikhala.
So very early.
Kusasemasinya kakhulu asikafiki laphakathi laphakathi kwesizini. Isicoco asithathwa phakathi laphakathi kwesizini. Kusasele dlalo emnengi okumele idlalwe njalo sizaqhubekela phambili silokhu sidlala.
Iqembu leIslanders lona lithelele lahlala endaweni yechumi lambili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elichumi lanhlanu. Umqoqeshi weBhosu uMandla Mpofu uthi uqhala kusizi njalo sebekhangele imidlalo elandelayo.
Ngakwelinye icele singathi silahle imiklomelo emibili. Kwelinye icele sithi sithole umklomelo oqhakathekileyo. Bekumdlalo onzima kakhulu kodwa sikhangelane lomunye njalo umdlalo leqembu esakhelani lalo. Yikho sesikhangele lowo mdlalo esizawudlala leBulawayo Chiefs.
Iqembu leBulawayo sithi lingotshwe nge-1 kanyange leBulawayo Chiefs njalo umqeqeshi walo uPhilani Ncube ubikwa esejiye leso sikhundla.
Akumelanga ngisifake esimeni esinzima, sengizame konke okusemandleni ami. Kodwa impumela iyala, angifuni kusola abadlali kodwa isinqumo engizasithatha ngesami ngedwa kanye lempumela yemidlalo.
Iqembu leBulawayo City lwelijeke amanye emsileni lemiklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo elichumi lantathu. Eminye imidlalo edlalwe ngempela viki edlileyo kusigaba sePremier Soccer League iphele kanje. Iqembu leNgezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange leHarare City. Iqembu leBlack Rhinos linqobe le-10X nge-3-2. Iqembu leRentals linqobe le-FC Platinum nge-1 kanya. Iqembu leYada libe ngujikelobhanqa 1-1 leqembu leTriangle. Iqembu leManyika Diamonds linqobe leZPC Caribbean nge-1 kanya. Iqembu leCape United linqotshwe ngokuthuka kanyanga leCranbourn Bullets njalo lomdlalo ophuze uqala ngoba abadlali beqembu leCape United bebesala udlala befuna imali abazigolodwa inkokheli yeqembu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni
siya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.